Ekhuluma emhlanganweni wamalanga amabili oqhutshwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe okuqinisa inhlelo lamabhizimusi abontanga abathola amathuba okuzilolonga obona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Larry Sosha ukhuthaze abatsha ukuthi bengasabeli khatshana.
My advice is simply don't be afraid.
Inkuthazo yami ukuthi phumani liyesungula imizamo yenu. Imfundiso esiyipha abantu kunhlelo zethu ngeyokuthi ungafuni ukuzilinganisa labanye abakubhizimusi olenzayo, kodwa sebenza okwenelisayo. Ngobuningi obukhona emhlabeni, bakhona abakwaziyo ngokwebhizimusi lakho. Ukuthi kunjalo, lingancitshani amacebo ngoba akulanto entsha emhlabeni.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yalabo abangena inhlelo ze-US Embassy ezinjengeMandela Washington Fellowship, umnumzana Ben Ncube, uthi inhlelo lezi sezilethe intuthuko kwabasakhulayo.
Kulabantu abachiyana lapha, kulabalamabhizinisi abo, bakhona abaku-civic space, sibaningi and sichiyene, and ngibona ukuthi abasakhulayo bayenelisa ukuthola lo muntu ongamncedisa in all the sectors. Creative space, business, entrepreneurship, impact, wonke ama sectors lawa covered ngabantu bonke abalapha.
Omunye walabo abakade bekulumhlangano, umhleli Size Ncube, yena uthi ontanga kumele bafunde ukusebenza ngamandla lokuba lesineke ukuze baphumelele.
Abantu abanenge abatsha bafundi bangahlayela namhlanje bavuke besiyavuna, ukanti akunjalo. Ukuhlanyela kuthatha isikhathi. Ungahlanyela kumele uhlakule, kumele uqunta amahlamvu, kumele ulokhu ubuyela usiyathelela, uthatha isikhathi ukuvuna. Njalo awufuni ukwenza wedwa, kufuna ukubambisana labanye. So ngingakhuthaza intsha ukuthi masingabi lo mhawu nxa sisebenza, nxa sibambisene kuba lula, ngoba umsebenzi nxa uwandelwe ngabantu usukube lula.
Unkosana Mazibisa odabuka eCholocho eMathebeleland North, owathola ithuba lokuya eMelika ngomnyaka ka-2016, uyawuncoma umhlangano wanamuhla.
Nxa ngikhangele iprogramu enjengeyanamuhla yenziwe e-US Embassy, i-alumni ukuthi basilethe sonke sisuka kumagumbi amane eZimbabwe ngama-programs athiyeneyo. Abanye i-LVP abesingazani, abanye i-awe yabomama, abanye yiMandela, abanye ukuthi sihlangane bese sesithi nxa sesihlangene khonaphana sesifunda sibonisana ukubana kathi lelo khubo olibambileyo ungalicijisa kangakanani ubana litshone lichayindima.
Osakhulayo oloba ingwalo lokufundisa intsha ngezamabhizimusi, uThabani Mlilo, uthi umhlangano wanamhlanje uqonqosela ukuqakatheka kokusebenzelana kwabontanga kwezamabhizimusi.
Umbuthano nje uqakatheke kakhulu ekutheni uyenza abatsha babone indlela ezithiyeneyo zokuthi benze amabhizinisi abo lokwenza ama-projects achiyetshiyeneyo lokufunda lokuhlangana kwemicabango etshiyeneyo njalo kwayenza ukuthi kube lama-solutions amatsha alungiswayo. Sikhuthaza abanye nje abasebenza labatsha ukuthi balungise ama-programs anjengalawa.
Elemelika lilenhlelo eziqondiswe kuntuthuko yabasakhulayo baseZimbabwe ezigoqela olwe the Academy for Women Entrepreneurs, AWE, African Women Entrepreneurship Program, AWEP, Professional Fellows Program, Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, lezinye. Umhlangano wamalanga amabili oqale namhlanje uphela kusasa, wenziwa phansi kwesiqoqoqela esikhuthaza ukumanyana kwabontanga ukuze bezithuthukise kanye lezigaba zabo, kumbe Reconnect for Sustainable Impact. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.